ngathi mina kube yisimangaliso esikhulu ukuthi kambe nxa kuyo indlela okuqhutshwa ngayo imisebenzi elizweni lethu laseZimbabwe, hayi kuyesabisa, kuyethusa kulokhu japha kakhulu. Kodwa ke sizananzelela ukuthi uChairperson uMsarara weDimas uze wabuya namhlanje eParliament kucommittee le agriculture ngemva kokuba isibhalelwe amasamoni. Umuntu ubhalelwa amasamoni yiParliament nxa sokutshengise ukuthi umuntu lo akafuni ukusebenzelana kumbe ukuthi aziveze nxa enquswa ukuthi akabuye ezokuma phambili kwecommittee. So ke bekucubungula njengoba uthilo indaba ezimbili kakhulu. Emalini leyo na iGrain Millers Association of Zimbabwe abathi bona bayinika isquarity eGrain Marketing Board, kodwa iGrain Marketing Board njengoba uthilo iyakulandula lokho, ithi yona vele ngayela budlelwano leGMAS kumbe iGrain Millers Association of Zimbabwe. Bathi bona abeGMAS bathi bona babanika ke isquarity, bathi bebanike isquarity, isquarity sakhona kwasokuvunyelwana ukuthi khona sizabe sibhadalwa ngomumbu abazawunikwa ngemva sokutholakaleke isivuno esizaba siphansi kohlelo lwe-Command Agriculture. Kodwa-ke iGrain Marketing Board njengoba ngitshilo iyakulandela lokho, ithi bona yebo-ke balungisisa bavuselela iziphala zabo kodwa hathi ngemali eyayivela ku-GMAS kodwa ngemali ababeyinikwe yi-Ministry of Finance.
Iseliza kwenzani pho njengekomiti yedaleli ePhalamende?
Right, okwakuqala kuqakathekile ukuthi singagijimi kakhulu ukuthi sithi thina kuyini esizakwenza, ngoba kusobala ukuthi lo umsebenzi wokucubungula awukapheli. Ngoba-ke sinanzelele ukuthi kunamaphepha amaningi esikuthi khona ngama-record akade elethwe namhlanje emhlanganweni ayacelwa kudala kodwa avezwe kuphela amanye namhla emhlanganweni, amanye akhona kodwa amanye akhona ayabekhulunywa kodwa engekho, njalo bathembisile ukuthi khona azabuya. So kuqakathekile-ke ukuthi sitho ukuthi kuyini okuzayenzakala ngemva kokuba sesithole ubufakazi bonke labo benikwe-ke ithuba. So okwakathesi-ke kuqakathekile ukuthi kanginike ngatho ukuthi kuyini okuzayenzakala, kodwa engingakutho kuphela ukuthi thina ikomiti yethu izimisele ukuthi ifeze umsebenzi wayo okucubungula, ukukhangela nokuhlolisisa ukuthi ingatsha zonke zikahulumende zisebenza ngendlela yini efaneleyo.
Kahle kahle elikuphenyayo lapha yini, kuyini kahle kahle okuqala indaba?
Hayi, esikukhangelayo-ke kakhulu yikusetshenziswa kahle, yikusetshenziswa ngendlela eqondileyo imali ekahulumende. Yikho esikukhangelisayo-ke kakhulu, ngoba ungakukhangela bathi bona kulesinye isigaba futhi abathi bona banikwa-ke imali yi-Reserve Bank of Zimbabwe, ibhanga likahulumende, ukuthi beyethenga futhi lokhu esithi khona i-wheat. So kuyabe kuqakathekile ukuthi nxa kuyimali kahulumende, imali ephuma esikhwameni sikahulumende kumbe imali esetshenziswe ukuqhuba inhlolo zikahulumende, kuqakathekile kungumsebenzi wephalamende ukuthi sikhangele ukuthi imali leyo kumbe imisebenzi yona le ethize iqhutshwe ngendlela yini, iqhutshwe ngokusemthethweni yini.